ngibonge uSandra ngisamukela uChris lengaba litshona njani izulukandaba yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 27 ngonkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nasibili angazi ukuthi kumbi lalapho abazathenga khona amabhasi abo kumbi kuyabe kubuya sokungamabhasi aqinileyo ukuthi uZulu uyabe sezagade ekhululekile ukuthi hayi even kungaze kumbe siqanise kumbe ngumqanso uphi kumbe ngumgwaqo webhinga lwane sikwaziyo ukuthi unjani akula ngozi yabe izayenzakala. Hayi, nxa kunjalo kuhle siyabe sizamukela khona lokho abaye bezaphuma.
Amalunga ekomiti yokuhlelwa kwemisebenzi kahulumende wezabelo athi akhathazekile ngesivumelwano seZupco sokuthenga amabhasi kunkampani ewalungisayo kuya kwele China kulokuthi ithenge alungiswa elizweni.
Owakhathesi sebevumile sokusegcekeni umthetho wakhona kawusebenzi uyavimbezela iyavimbela abantu abafuna ukufaka izimali bevela ngaphandle kwelizwe besesaba ukuthathelwa izimpahla zawo.
Idale elimqoka elezanu PF Politburo lithi lizahlala phansi lixoxisane ngenguquko ekhangelelwe ukwenziwa kumthetho okuthuthukisa amabhizimusi abensundu o-indigenization.
Icelele MDCT elizibiza ngokuthi Renewal Team lithi selimangalele emthethwandaba amalunga e-MDCT kobulawayo ngodaba lokusetshenziswa kwempahla yaleli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ekomiti yedale lePhalamende ekhangelane lokuhlelwa kwemisebenzi kahulumende wezabelo ithi ikhathazekile ngesivumelwano senkampani kahulumende eyamabhasi eZupco esokuthenga amabhasi kunkampani ewalungisayo kwele China kulokuthi ithenge alungiswa elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Umgcini sihlalo webhodi yeZupco uProfessor Chipo Janda uveze ukuba abenkampani le bathenga amabhasi kwele China ngoba elentengo engcono kulaleyo ebizwa ngabenkampani yeDama abalungisa umhlobo munye wamabhasi awe-AVM lanxa ethi aweZimbabwe eqinile ukwedlula akwele China la. Osaphethe isikhundla sika-Chief Executive Officer kule nkampani uMnumzana George Masaire utshele likomidi ukuba okwamanje iZupco ayikhokhelayo isivuselelwa njalo isilamabhasi edlula amakhulu amathathu 305. UMasaire uthi iningi lalamabhasi aya emaphandleni njalo kulohlelo lokuba baphathe le misebenzi yokuthwala impahla okuyimizamo athi ihlose ukutholisa inkampani imali okwamanje elokhu ibhekane lodubo lokubuyisela izikwelede ezedlula isigidi samadola. Kodwa amalunga ale komidi agoqela umgcini sihlalo wayo unkosazana Irene Zindi kanye lomnumzana Joseph Chinotimba obebuza kokuphela edinga incazelo esuthisayo atshengise ukungasuthiseki phezu kwempendulo ebezinikezwa yileli qula elize limele iZupco. I-Studio 7 ikhulumisane loZulu phezu kwalolu daba lokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kule nkampani yeZupco oveze ukuba kumele isebenze kanzima ukuze ifike kusibanga linkampani besikiso kuminyaka yabo-1980 ilizwe lithola uzibuse. Unkosazana Thandiwe Sibindi ungumama osemutsha njalo eyisakhamuzi seChitungwiza uxwayisa linkampani uMasibindi ukuthi idinge indlela yokuziqeda indubo zokungathembeki kudingwe le ndlela zokuyithuthukisa.
Okwenza ukuthi yona ikampani yona le e-onwa i-government ingaphumeleli kuyini? Abalungisise khona lapho. Nithemba kungaxazululwa zonke zona lezi ndaba, hayi bengaphumelela sibili. Angazi ukuthi kumbe lalapho abazathenga khona amabhasi abo kumbe kuyabe kubuya sokungamabhasi aqinileyo ukuthi uZulu uyabe sezagade ekhululekile ukuthi hayi even kungaze kumbe siqanise kumbe ngumqanso uphi kumbe ngumgwaqo webhinga lwane sikwaziyo ukuthi unjani akula ngozi yabe izayenzakala. Hayi, nxa kunjalo kuhle siyabe sizamukela khona lokho abaye bezaphuma lakho.
Wengezethi abenkampani le balomlando wokuthwala uZulu ngakho kumele yanelise ukuthenga amabhasi amanengi ukuze yanelise njalo ukusebenzela lasemadolobheni njengalokho obekuyikho kuminyaka yangemuva.
Ukuvuma ukuthi hayi siyehlulekile lakho kuyancedisa ngoba bengayala belokhu begagadlele bona bevele besehluleka ukuthi bebenze beyilungisa nale company angazi ukuthi uZulu engatholani khona lapho. Ngoba bekufanele ukuthi labo nxa sebehlulekile bethi hayi abayenelisayo abangene labo belungise ngoba ukuthi bebeloke begagadlele besithi hayi thina siyigovernment itesi onayo ibus company leyi khona kungela abakwenzayo angazi ukuthi kungasiza khona labo.
Abezubuko bathi sebeyisithupha abaqondisi asebechiye umsebenzi kusukela ngomnyaka ka-2009 kuze kube lamhla ngezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kube yinto esolwe ngamalunga ale committee atshela oze emele uhulumende engosaphethe isikhundla sikanobhala wogatsha lokulondolozwa kwezabelo umnumzana Makhaya Khora ukuba aluxwayisise lolu daba. Uxwayiswe ukuba ayelwethula lolu daba kumphathi intambo wezokulondolozwa kwezabelo umnumzana Ignatius Shombo ukuze lidingwe iqiniso elenza bachiye umsebenzi amakontrakti abo engakapheli. Enye into ebilokhu idida amalunga ale komiti ludaba lokuba kungani lolu gatsha lungasihluphi ukubumba ikhomishini njengalokho osekwenziwe kundaba zokutholiswa kwamastanda yokuhlolisisa ukuba kuyini sibisibili okwenza izubuko ingathuthuki. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Idale elimqoka elizana uPF Politburo lithi lizahlala phansi lixoxisane ngenguquko ekhangelelwe ukwenziwa emthethweni wokuthuthukisa amabhizimusi abensundu o-indigenization. Lokho kulandela kwehlukana kwembono sekuze kwachiya amaphephandaba kahulumende ele Herald lele Sunday Mail esephoselana aqatha. Iphephandaba le The Sunday Mail lethule udaba oluthi uhulumende usechaya indiva uhlelo lolu kodwa lamhla iphephandaba le The Herald lithi iphephandaba le Sunday Mail laloba amanga lifuna nje ukuthengisa amaphepha alo. Lokhu sekuchiya abaningi bengasela qiniso lokuba inguquko ezenziwa izakwenza na abokuza bathole isilinganiso esinganani samankampani. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Rugare Gumbo utshele Studio 7 ukuba mpela kucacanga ukuthi inguquko izakuba isimo bani kuze kwethulwe emhlanganweni wePolitburo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe omnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti ke kwakuvele kuthiwe khona yena umnumzana Mgabe kungena uhulumende omutsha eguqula umphathi ntambo wavele wakhipha okasukuwele esithi beyihluleka ukuthi bakhangelisise ukubona ukuthi umthetho wakhona u-aplaya kanjani. Kwakuvele kukhona emoyeni egudini ukuthi vele uzaguqulwa. Owakhathesi sebevumile sokusegcekeni umthetho wakhona kawusebenzi uyavimbezela iyavimbela abantu abafuna ukufaka izimali bevela ngaphandle kwelizwe besesaba ukuthathelwa izimpahla zawo. Yiwo uyikho yiyo ingqondo esilayo khathesi sibona nxasibala ngakho.
Khona ke ukubana kugcine sekungani amaphephandaba kahulumende ayabanga ukuthi uhlelo lolu luhamba njani kungakutshengisa na ukubana kule kudonselana kwamacele ezanu PF kudaba lolo.
Kuvele kukhona ukudonselana ngoba sewukhanya ngathi sebechaya i-reverse kulalokhu ababekuthembisele abantu ukuthi izimpahla zonke zizakuba ngezenu nxa omuntu ele company kathathelwe ikampani. Sewukhanya vele kulabo abavele bekhona labana ogona abavele bathi hathi abantu kabathathelwa ingathathela abantu sokufana ne-nationalization. Abanye ama-extremists labana abakwenye i-faction bathi hayi avele akuhlali kunjalo ngoba yikho kwakwenzethi sinqobe. Sokutshengisela vele sokuveza vele ukuthi kathesi vele kulaba abantu abavele bexabana kuzanu PF imithetho yakhona umthetho lo indigenization uyatshengisela vele ufanele ujikele khatshana kulungisiswe kutsha ukwenzela ukuthi i-foreign direct investment eyona yiyo eletha intuthuko ibe khona.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa selandule imbiko yokuthi ukhokhela elinye lamacele kuzanu PF alwela ukuthatha umbuso uMongameli Mgabe engasuka esihlalweni. Umnangagwa ulandule lokho ekhuluma labasekeli bezanu PF eMidlands. Umnangagwa ubikwa ekhokhela icele eliphikisana lexhoko likankosikazi Joyce Mujuru. Ayisikho okwakuqala ukuthi uMnangagwa akulandule lokhu njalo ayisikho okwakuqala ukuthi ibandla lezombusazwe lilandule ukuthi lilamaxuku lanxa nje kusobala. Lokhu bekusenzakala la ku-MDCT eminyakeni esanda kwedlula lapho uMnumzana Tendai Biti abikwaye bekhangelele ukuthatha intambo zombuso. Lanxa uMnumzana Biti ubekulandula lokho kuphume sobala kunyanga esanda kwedlula kulandela ukudabuka phakathi kwebandlaleli. Iningi liyazibuza ukuthi kambe iZanu PF ingalandela umzila weMDCT layo idabuke phakathi na. Siqoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Ngeke sithembe abantu abenza indozo abanye ama-politician abantu bemaparty nxa besala ulutho kumbe bevuma ulutho njalo bekhuluma emhlanganweni yabo eyaphakathi kwe-party. Ngibona ngani esikhathini esidongo lokhu kuvama ukuthi kungasitshengisa iqiniso. Ngakho-ke angiboni kungasethusa ukuthi emalangeni amalutshwana zayo singabona sokuphuma egcekeni ukuthi uMnangagwa ule qembu alisekelayo. Kodwa-ke vele kuyazakala emphakathini ukuthi uMnangagwa labo Jonathan Moyo bale qembu labo abazama ukuthi baliqinise kuzanu. Ngakho angiboni ukuthi vele okwaliwayo yikuphi. Njengekade kusenzakala kwe-MDC yabo Tsangirai ngibona ngelina kuzaphumela egcekeni lokhu ngaphandle kokuthi nxa izanu ingakwazi ukuthi ikusebenze kakuhle lokhu ikuchayele phansi.
Ukudabuka phakathi kwe-MDCT kwenzakale kulandela ukhetho lapho leli bandla elinqotshwe khona kakhulu. Ukuze iZanu PF la idabuke phakathi uMnangagwa ayele uMjuru ayele nxa idabuka kuyini okuyabe kumele kwenzakale?
Kungenzakala ikakhulu nxa kuyikuthi iMDC kumbe amabandla aphikisayo wonke angadilika kungabi lebandla eliphikisayo. Ngibone ngani lokhu kungenza ukuthi iZanu ibone abantu abakuZanu babone ngani hayi balexesha lokuthi bathole umbuso lanxa sebeqamukene. Kodwa-ke ye okunye okungenza futhi ukuthi iqhamuke kukhona ukuthi nxa kuyikuthi bangahluleka ekhethweni iZanu ingathola ubukhokheli, mbonani lokhu futhi kungenza ukuthi amaqembu nalawa acabanga ukuthi ehlukane. Kodwa nxa iZanu ilokhu ibusa ngibona kunzima kakhulu ngoba lalaba bengavusi sithi leli qembu liyabe lingavusi liyabe lithola ukuzimpidananyana khonokho kuyabe kutshontshwa kuhulumende. Ngibona ngani khonokho kwenza ukuthi balebe lokhu bebambele loba bengavumelana.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe njalo sixoxela ekwelebhilithane.
Kunjalo nje icele le-MDCT elizibiza ngokuthi yi-renewal team lithi selimangalele emthethwandaba amalunga e-MDCT koBulawayo abikwa ethathele umtshayeli kaMnumzana Sengezo Chabangu imota koBulawayo ngempelaviki. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana uCacaphulu ugcizelele kuStudio 7 ukuthi nguye omela uMamangala yena olahlekelwe ngumakhalekhukhwini wakhe kanye lemali ngesikhathi ethathelwa imota. UMnumzana Sengezo Chabangu utshele lumsakazo ukuthi uyalusola udlakela oluku-MDCT njalo ibandla lakhe yilo elilelungelo lemota ethethwe yi-MDCT. Kodwa uMnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo eMathebeleland North ku-MDCT uthi lanxa engakwazi konke okwenzakeleyo uMnumzana Chabangu kwakufanele abuyisele imota le ku-MDCT ngokuthula.
Imota esikhuluma ngayo lapha imota yeMathebeleland North. province kumele ihlale ewange eofisini lapho kulo administrator khona le office yethu khona lapha vele ihlala khona even kudala kuthe ngomatch khona kuchaba ngisebona ukuthi umbuso wakho ngana abantu sebe usola wabiza igroup yabafana uma bahamba baya hijacka imota lena beyithathela uprovincial administrator kwende bamthathela ewangi etown ehamba ngayo bamdlithunela amathiye bayithatha bahamba layo. So imota le kade lokhu idingwa since then ukuthi ngapi. So ningazi ukuthi imota ekhulunywa nguChabang kade siyiyo yona liyani wayithatha i-office nemathi nothi kumbe ngeyinye yakhe. Nxa ingeyakhe, I'm not sure. But nxa kuyukuthi ileyani emathi nothi engaziwa claim ukuthi ngeyakhe. Ngeyakhe njani yena so aso chairman wemathi nothi. Imota le abethiwa ithathelwe mina. Yes, kungazwakala ukuthi kona yes. Kati hamba ngochema.
Ukodwa lanxa kunjalo indlela ayengabe eyithathelwe ngayo.
Ukungaqondi kwangikhona yikho esikudingisisayo. Ngoba vela akukondanga ukuthi uChabang wagcine leyo mota, number one. Akuzange kuqonde uChabang wesiyathatha leyo mota ewandi. Namade ingekho kobulawayo angikwazi uhambe njani. But into enxa ukuthi khona imota yakhe abamthathele yona, then that's. Kuyabe kuyinto embi kakhulu but inxa imota yephathe ethethweyo uthuthi yena uyakwazi ukuthi kayithathelwa ngingcese hambe wayifihla
udaba lwempahla zebandla leno alukagqitshwa
iMDC ona impahla leso utenda ibithi lo mangoma there are two individuals out of the whole standing committee and the whole party iparty still intact MDCT means MDC Tswangra is still intact kulabantu ababili abaphumayo utendayi lo mangoma so that is not a part asiyo part abantu le part lokukona impahla ezikhona zimpahla ze MDCT abantu kumele babekwazi babekiye ukuthi kona bona abe babengabantu abafuna ukukhipha uTswangirai why is it in wait for the congress ebuyayo bakonteste ke bamchallenge akukona lokho abakwenzayo ngamadlwana abawenzayo laba bantu.
Hello ke ngumnumzana Thembi Inkosi Sibindi umgcini sihlalo we Matabeleland North ku MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Victoria Falls.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi abantu betsholotsho abalemizi eyabhidlizwa lizulu lesikhukhula kabasela kudla ngoba amasimo abo akhukhulwa ngamanzi. Izimeli zenhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela ezenkonzo zithi ukudubeka kwabantu laba abacatshangelwa ukuba bedlula amakhulu amahlanu i-500 kuzisa ubuhlungu. Bathi inhlanganiso zabo kazila mali yokuthengela abantu laba ukudla kanye lezinye indingeko. Umfundisi wesonto ye-Pentecostal Assemblies of Zimbabwe umnumzana Edson Dube uthi uhulumende sehlulekile ukunceda abantu laba. Kulabantu njalo abazinkulungwane ezingamakhulu ezingamachumi amabili i-20,000 abathole nzima eChingwizi Camp duzane le-dam le-Tokwe Mkosi lapho okwana khona izulu eliningi kwadabuka umbundo wedamu leli. Abantu laba bathole nzima ngokuswela ukudla kanye lezinye indingeko. Ezinye iziphathamandla zikahulumende zibikwa sezisiya emacansini labantwanyana ezibapha ukudla kulindawo. Asizweni uDube exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngodaba lwetsholotsho.
Ngizathanda ukuthi khona ngikhulume amaZimbabweans esizwa, abantwana betsholotsho besizwa, labo bezwe abangaphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe ukuthi sile problem ngabantu labana abachaywa ngamaflats. I-problem yethu sithole kanje ukuthi i-state yinto okwakumele ukuthi khona ihlale ilungiselele ukuthi nxa sithola i-emergency kumbe i-accident i-problem enjengayona leyana eyamaflats i-state sibe le mali i-emergency isikhwama se-emergency esizasiza abantu labana kuze kufikele sisikhathi abantu labana bebesancediswa lokhu ngalokhuyana ngokudla kathesi ba-desperate kabanalutho njengoba ngangijhilo ngaphambilini ukuthi khona bakhukhulelwa ngamanzi emasimini kakulalutho kithi nomkhando lakho usufikile uyabachaya
nxa sesikhangela ngokudla ukudla okufunakalayo kungabe kuyini khona manje
khuluma ngakho ukudla esikudlayo thina abantu imilimili impuphu ngangatholakala la machance mathemba cooking oil kungabaphilisa abantu labahle
pho-ke kuzahamba njani umqando sikhona phela
ya lolo seluluhlupho eselukhangelele umhlaba nje jikelele ukuthi abafuna ukuncedisitsholotshwa ngitsho kunomunye indoda owake wakhuluma ngokuthi khona usizo oselukuya kathethe emaflats seluqonda ngale kubomaswingo ngamuzwisisa kakhulu itsholotsho kathethe sekuthule zwi
lo ngumfundisi Edson Dube oyisonto ye-Pentecostal Assemblies of Zimbabwe obexoxa ecingweni esetsholotsho lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Lamhlanje kuhlelo lwe-live talk sihlaziya inhlupho ezibhekane lenkampani kahulumende yamabhasi eZupco.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namhla sihlaziya udaba lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni ezibhubhayo kube sokuhlupha ukuthi kwenziwe amasiko alabo asebethiyela umhlaba. Ziningi izizalwane zeZimbabwe esihlala eBrithani, iMelika, Australia, South Africa, Botswana lamanye amazwe. Ziningi njalo izizalwane lezi ezibhubhayo kodwa kungenziwa imikhuba yesintu yokuzivalelisa. Kambe kwenzakalani kulabo ababhubhayo? Asizweni inyanga elodumo umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya lo nkosazana Precious Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane bexoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube.
Kuyadingakala ukuthi bona abasemazweni nakubhujiwe phela umkhuba wenziwa ekhaya umuntu uzabhubha eyedwa elabangane bakhe khonale kodwa abanini bakhe yibo kufanele ukuthi benze umkhuba ngoba umkhuba uqakathekile ulusiko uyibuntu babantu.
Singathi ke imkhuba esikhuluma ngayo imkhuba esikhuluma ngayo ngenjani la
imkhuba esikhuluma ngayo ukuthi anthu sebhubhile umuntu usebhubhile sokufana ukuthi impahla zakhe zichithe usebhubhile sokufana ukuthi abuyiswe ekhaya zonke lezo zinto ziyadingakala ukuthi zenziwe ziyibuntu babantu okudingakala ukuthi zingaze zeqiwa.
Yes, buye kuye Madube kambe kwenziwa khonokho yini?
Lapha kulobunzima obukhulu ngoba silapha nje sihambile uzathola ukuthi umuntu wegazi owakho ozalwa laye awulaye mhlawumbe wedwa nje osuphonga ukuthi ngudade wethu ngumne wethu just because umuntu wankhona livela lonke eZimbabwe ubusuthola ukuthi imithetho imkhuba iyathiyana kwesinye isikhathi kuyahlupha kakhulu sivile ngoba uma umuntu ebhubhele lapha esethunyezele ekhaya njengokuba bengungonye sitsho I think imkhuba yabivele imele ilungiswe ekhaya ngapha e-England akulamkhuba sibili abantu bayakhulumisana nje after sebetshayisile ema-shiftini befike endlini lapho umuntu ade ehlala khona umbe ade labangane bekhetha ukuthi umngane esiyahlangana kuye ngubani tekhalela ubani oza-organize ukuthi kube lo ncedo ngubani uncedo lolo luzahamba ekhaya uzakhontakthana labantu bekhaya but okwemkhuba-ke ayi kukhanya ngapha vele hhayi akusela mkhuba.
Ye baba Ngwenya kujoni khona kunqaso kusenzakala ngaleyo ndlela.
Ye uqondile umntwana ngoba uzayenza imkhuba elobani abakini bonke bengapha kuyadingakala ke ukuthi bona abasekhaya umkhuba wawenza sithi nangu umntwana umkakhe usebhubhile kuyadingakala ukuthi ageziswe umalukazana lwana ukwenzela ukwethula ithunzi lomkakhe noma undoda umkakhe usebhubhile laye kuyadingakala ukuthi kwethulwe ithunzi lomkakhe yimkhuba eyenziwayo edinga ukuthi yenziwe ukwenzeka ukuthi impilo yakhe ibe lula njalo wena wamngena lowo muntu ofelwe ngumkakhe wena usuthwele uhlupho lwakhe usuthwele amashwa alwalo ofileyo ngoba akenziwanga lutho
nanso-ke indaba ke madube khonapho ungathi
hayi ngiyayizwa ubaba uqinisile sibili kunohlupho sibili ngoba let's say ufelwe ngumkakho khonapho uzageziswa mbani abanye bafela ngomkabo uthole ukuthi kanamaphepha amaphepha akalunganga ukuthi ahambe ekhaya egeziswa kumbe elungisele izinto zonezo ezemkhuba angeke aze ahambe ekhaya until amaphepha akhe azalungi kutho ukuthi amaphepha uma engalunganga uzabe ethwalane la umnyama wona lo othiwo ngubaba wena ungazi suhlobana-ke lo muntu onjalo-ke la osuthwala-ko umkhosi lo
singathi sinxa singavala khonapho-ke ungathi pho kumele kwenziweni baba ngwenye
kufanele kwenziwe ukuthi bona abanini mfi yibo kufanele ukuthi benze imikhuba yabo nxa sebayilahla imikhuba kutho ukuthi wena odibana laleyo muntu ngosuthethe ukufa ngoba ithunzi leliyana liyanamathelana lawe alikuchiyi into zakho zingawuhambeli kuhle uhlupheke nje
uvala khonapho madube
hayi uqinisile ubaba ungwenya mina nje into yokuqakathekileyo kubana ukwazisana njengoba sisemazweni sinje yena lona noma ungazi umaze ngumngani wakho wothi uhlobane layo ukuthi abe le phone number yezihlobo zakho ezisekhaya ukubana uma kulomthetho kumbe kulomunye umkhuba ethi hayi owakithi uyenzwa kanje owakithi noma efakwa ebhokisini uyenzwa kanje sicela usiyenzele ngapha thina siyafika siqedise ekhaya ngoba thina vele njengoba singazalani kodwa sesihlobana nje
unkosazana Precious Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane ubexoxa endawonye elo siyazi olodumo umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya kwezemidlalo lamhlanje oke waba ngumdlali weZimbabwe elodumo ku-cricket uHeath Streak seqatshwe ukuba ngumqeqeshi wezokubhowula kuqembu leBangladesh Sibuze incwadi kwezemidlalo umnumzana Muzwethu Hadebe ukuthi eZimbabwe lilahlekelwe kangakanani ngokuhamba kukaStreak.
Lokhu sokuyinto nje lokhu isenzeka kubana abadlali laba bake badlala i-cricket bebe bephuma elizweni besiyancedisa kwamanye amazwe befika besenza kuhle khona ngale. Ikanti thina lapha silethuba lokubana sibayisebenzise kodwa ke sisuka sekele ukubasebenzisa yikho lapho engathi khona kusuka kube lokuthi sithi sesilahlekelwe kakhulu ngoba ukubana uzuthola omunye umuntu njengo-Streak ololwazi olunjengo-Streak kuyakuthatha phose eminyaka elithumi mhlawumbe njalo amathumi amabili ngaleyo ndlela-ke iZimbabwe cricket ilahlekele
wona umdlalo we-cricket ungathi ukusimo bani okwamanje
okwakhathesi ungathi awumanga kuhle njalo inkinga enkulu yimali imali kayikho imali kusuka kuhluphe ngoba amakhampani amakhulu asuka engazasekela ezemidlalo ikakhulu yona i-cricket ungathi abaningi abamakhampani amakhulu sebeyibalekele ngakho-ke abantu abangenelisa ngalesi sikhathi ukubana bebe bencedisa umdlalo we-cricket yiyo-ke inhlanganiso enkulu yomhlaba wonke we-cricket le abayithi i-ICC i-ICC yona-ke yafisa ukubana incedise iZimbabwe ukubana ilethe imali kodwa ibifaka-ke imithetho yabo efisa ukubana ngabe ingasebenza ukuze kukhanye ukuthi imali le isebenza into ze-cricket iZimbabwe cricket yona isuke yakwala lokhu yathi hhayi ushuthi abantu laba babe sokufanana nokuthi sebesenza lokho othi sebefuna ukuthi besikhiphe ehhofisini bona kube yiwo asebe-runa i-cricket lapha kwele Zimbabwe basebeyala-ke leyo mali basebeyala-ke laleyo mthetho ekade ifuna ukufakwa i-ICC so sokusitsho ukuthi sesi